sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kolamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 13 enhlolanja 2020 ngoFlexidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Let's not forget our ubuntu, unu wedu, zvakakosha. Let's not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Uzulu weZimbabwe umanyane lamanye amazwe omhlaba ibunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day. Umanyano wenkonzo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano wokubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula eBinga. Uhulumende uthi amakhupho nokuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uzulu weZimbabwe umanyene lamanye amazwe omhlaba ikunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wemisakazo yama wireless ele World Radio Day. Umphathi ntambo obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtrangwa ukhokele umkhosi owenzelwe edolobheni leGweru eNkabazwe lapho akhulume kabanzi ngomsebenzi wemisakazo. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe zilalela indaba kumawayelesi loba nje kungayisibo bonke abalalela imisakazo yaphakathi kwelizwe ngoba ingekho ezimeleyo kumbe iyingcosana eyazabelo eyama-community radio station eyaphiwa imvumo yokusakaza. Abantu sebevame ukulalela indaba enkundleni ezichiyeneyo zebulenjini ezifana labo Facebook, Twitter lezinye kubomakhale khukhwini. Umqondisi weAmakhosikazi Women's Radio kobulawayo unkosikazi Sibusisiwe Bhebhe ukhuluma kabanzi ngelanga lezemisakazo ezweni.
Thina njengamakhosikazi media namhlanje sihlanganela lomhlaba wonke ekunazeleleni ilanga lokusakaza emagagasini eradio. Sinazelela ukuthi khona amagagasi lawa anika abantu abaningi ithuba lokuthi labo bazwakale. Leli langa lihle kakhulu. Siyabonga amathuba asephiwe omama esibazwayo emsakazweni esibabonayo nje sokusitshengisa ukuthi khona amaradio aseyindlela yabomama abaningi ukuba bazithuthukise. Kodwa njalo silithatha njengelanga lokuqhubeka sikhankasa ukuthi khona eZimbabwe sicela ama community radio ngoba yiwo abalulekileyo ekuthuthukiseni omama. Akulamali abazabe bezikhupha kodwa i community radio yabe ikhangele ngendaba eziphathelane labo directly ngezigaba ngezigaba.
Umqondisi womsakazo weGetshenge ePlumtree umnumzana Thomas Sithole uthi lokhe belinde ukuthola isichenqe sokusakaza ethi kubuyisela emuva inhlelo zentuthuko.
Lokhu kwenza kube nzima ukuxhumana kwabantu uma sesikhangele ngapha kunhlelo zentuthuko ngenxa yokuthi uzananzelela ukuthi ezabelweni zakithi silabantu abangaphandle kwelizwe, abanye baseSouth Africa, eBotswana, eEurope, eAmerica. Abantu bonke laba baphathekile enhlelweni zentuthuko. Uma singaba lomsakazo kungaba lula ukuthi bexhumane njalo bephane amasu okuthuthukisa izabelo zakithi.
Umsakazi weZimbabwe umnumzana Mkhululi Ncube uthi ulusizi ngoba iningi labantu ezweni lokhe bengenelisi ukulalela imisakazo kuzabelo zabo. Lona ilizwe selileminyaka engamachumi amane yathola uzibuse.
Uhluphe saselalo ikakhulu lapha eZimbabwe noma siqhathanisa namazwe angamokhelwane yikuthi imisakazo yethu ayikafinyeleli igcwale indawo zonke zelizwe. Nizakunika isibonelo sendaweni njengasePlumtree nje sokufika iminyaka engu-40 ilizwe lathola uzibuse balokhu belalela imisakazo yakole Botswana.
Umsakazi weSkies Metro FM unkosazana Patience Phiri uthi ukuqakatheka kwezemisakazo ngeke kwaphela.
Ukuqakatheka kweradio akusoke kwafa kwaphela ngoba iradio
uyakwazi iyafika kwezinye indawo lapha le TV ezingafiki khona, lapha ama newspaper angafiki khona. Iradio icakathekile kusiya ngokuya mina ngesifiso sami ngabe kuthiwa izakhamizi siba lama radios abo ukuze indaba zabo ulimi lwabo bekuzwe kuhlale kukhona ukuze kungapheli, ngoba phela nxa ungadulalela iradio uzwe kuthiwa esigabeni sakini kulento enje 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 usukumela phezulu masinya ukuthi uncedise kumbe uncedakale. Kathesi sikhanyeka indaba le esebhinga bele radio enye yabo bebebezabe bezwile kumbe umbiko wokuthi kulezulu elibuyayo behambe bephepha lapha kumbe lalaphana.
Ekhuluma ngesikhathi kunanzwa ilanga lemisakazo enkabazwe, umphathintambo wezokukhutshwa kwemibiko ezweni unkosikazi Monica Mutswanga uchaze ukuba imisakazo iqakathekile ezweni lekuletheni intuthuko. Ngakho ke baphakathi kokuzama ukuba ezemisakazo ezweni zihambelane lezimiso zomhlaba, loba nje kumele kwenziwe ngobuciko obukhulu.
Let's not forget our ubuntu, unuwedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Kuqakathekile ukuthi singalahli ubuntu bethu. Kuqakathekile njalo ukuthi ukuchiyana kwethu ngemibono kungawoni isiko lethu njengabantu abalembali yabo.
Usuku olwe World Radio Day linanzwa emhlabeni jikelele mhlaka 13 Nhlolanja minyaka yonke ngemva kokubekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, i-UNESCO. Indikimba yokunanza ilanga le-World Radio Day lonyaka ibigijima ngala amazwi athi Radio Diversity and Development. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umsakazo weradio ubikwa lokhe uthenjwa ngabaningi ekutholeni masinya indaba eZimbabwe lanxa sokulendlela eziningi zokuxhumana phakathi kukaZulu, iningi lazo zingezebulenjini. Iningi likhala ngokuthi uhulumende lokhe engafuni ukuthi kulula amagagase ukuze aphe amalayisensi imisakazo ezimele yodwa, ikakhulu eyezigaba ama-community radio stations. Umlondo lozindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Selokhu lathola uzibuso elizwe leZimbabwe, kanayo imisakazo yezigaba ama-community radio stations aseyaphiwa imvumo lo amalayisensi okusakaza nxa yemithetho ekhona encindezela labo abafuna ukuqala imisakazo bezimele bodwa. Umsakazo oludumo wasebenza i-ZBC lomsakazo ozimele i-Radio VOP, umnumzana John Masuku uthi uhulumende usebenzisa imisakazo ukutshengisa amandla akhe.
Uhulumende kazimiselanga ukuthi ezwe amazwi achiyeneyo adlela ebantwini abachiyeneyo. Uyabe funa ukuthi yena abe nguye obatshela lokho afuna ukuthi bakwazi kuphela. Kodwa-ke hatshi, ayisiyinjongo yemisakazo. Injongo yemisakazo ngeyokuthi abantu bakhulume bekhululekile, besitsho lokho abangabe bekukholisa nalokho abangakuthandiyo abangakukholisiyo, ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Hatshi ukuthi sizibone njengabantu abenza izinto ezinhle, thina singenza izinto ezinhle njalo singafuni ukuthi kuzwakale ukuthi kumbe kwazakale ukuthi kasenze izinto ezinhle.
Umnumzana Foster Dongo sokhokela inhlanganiso yentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists uthi uhulumende kumele anakekele imisakazo ngoba ifinyelela abaningi kuleli.
Iradio umsakazo iqakathekile ngoba yiyo esetshenziswa ngabantu abaningi kuzwekazi le-Afrika. Ungananzelela umsakazo weradio ulula ngoba kumbe iphephandaba kumbe oWhatsApp benu labo elibasebenzisayo ungayiphanyeka sibile esihlahleni laphana uziqhubele umsebenzi wakho, uzitshayele ugatshopo wakho kumbe uhlakula. Ngakho-ke lokhu isaqakathekile kakhulu.
Omele inhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, unkosikazi Vivian Marara Jangaja uthi bayathokoza ukuthi uhulumende usalungisela ukuvumela izigaba ukuba zibe le msakazo, esithi bakhala ngemali eningi efunakalayo.
Sithakazelela okwenziwa nguhulumende ukuthi useyenza ama-steps okuthi ama-community radios ebe khona. Singakhangela since July oka-2019 sokube le-Broadcasting Authority of Zimbabwe esikhona, and permanent secretary or Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services, Mr. Nick Mangwana, say wakuluma ukuthi uhulumende ulama licenses angu 40 azahamba kuma community radios, but ku 2020 bazabe bekhangele 10 ama communities ukuthi bebanike ama licenses. And nge Friday ya last week seba publisher ama regulations azayenza ukuthi abantu abafuna ukuba lama community radios bebe kwazi ukuthi banga apply njani loku define ama terms ahambelana lokuthi i community ngokwayo kuyini and i-community radio ngokwayo kuyini. Njengendaba yama license fees abaseyifakile ukuthi ama-community radios kumele bebhadale i-application fee e-8500.
Unobhala kugatsha lobona ngokukhishwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende uzimisele ukupha imvumo yokusakaza emuntwini wonke oseZimbabwe ngoba kulelungelo lakhe.
Urongwa hukupa malaisense wawa apa chiro cha pamusoro. Tatua pedo izuzi. Panga pane dambudziko.
Uhlelo lokuphiwa kwamalaisense solokusibanga saphezulu. Bekulodubo lwemithetho. Umthetho esasilawo wawunga 2001. Bekumele senze imithetho. Sesenzile umthetho uphume ngolesihlanu olwedluleyo.
Kodwa umsekeli wesikhume se-MDC umnumzana Luke Tambo Nyoka uthi uhulumende we-ZANU-PF kasoze alethe inguquko elizweni.
We are celebrating World Radio Day amidst the very sad and debilitating circumstances where we are only hearing from the same voice.
Sithakazelela ilanga leli phakathi kokudana okukhulu. Sizwa ilizwe linye. EZimbabwe akulalanga le-radio. Lilanga lemisakazo yeZANU-PF. Bakhuluma ngeZANU-PF lomnangako. Imisakazo yethu ikhuluma ngeZANU-PF. Akusoze kube lenguquko. Amalayisensi amaningi aphiwa abantu beZANU-PF.
Ngomnyaka ka-2001 uhulumende wethula umthetho owe Broadcasting Services Act owakhokhelela ekubunjweni kohlangothi olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe BAZ eyiyo elawula ukusebenza kwemisakazo njalo okumele iphe imvume yokusungula kwemisakazo ezimeleyo yezigaba. Inhlanganiso ezifana labo Media Institute of Southern Africa, MISA, labo Zimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, sezile minyaka zizama ngazo zonke indlela ukuncenga uhulumende ukuba athulule amagagazi zisebenzisa isisekelo sombuso welizwe, kodwa lokhu kuyisindaba phendule. Lokhu yikho okwenza imisakazo efana labo Studio 7, Shortwave Radio Africa, Radio VAP leminye basungile inhlelo zokusakaza bephandle kwelizwe ukuze uzulu athole imbiko eqotho ngokwenzakalayo elizweni angeke ayithole emsakazweni kahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano okubulawayo labe bulawayo Churches Forum kusasa okudingela abantu abadelizelwe izindlu lizulu lesikhukhula impahla kanye lokudla. Kune izulu lesikhukhula kwezinye izigaba zeBhinga ikakhulu eNsungwale lakhukhula izindlu, amabholoho lemigwaqo, njalo inengi liphephe ngokukhwela ezihlahleni. Umfundisi uSenis Banda, umkhokheli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, uchasisela uSandile Mhlanga oweStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Thina bese sisebenza ukuqoqa amabandla ukuthi siletheni konke silakho, sibuthanise konke esingakwanisa ukukubuthanisa ukuze kuhanjiswe eBhinga. Njalo besicabanga ukuthi into ebesingayenza iqhubekela phambili, sitshengisa abantu umonakalo owenzakalayo phandle. Sinabanye abafundisi abahlala khona ngale, ibade sibacela ukuthi bebe lokhu besithumela ukuthi kuhamba njani, ukwenzela ukuthi uZimbabwe wonke lamabandla wonke abekwazi ukuthi ilothi voso lukhona silenhlanganiso ezeli khona ngapha kokulawa yehlanganisa amabandla wonke yiyo efuna ukusebenza nayo ukwenzela ukuthi sikontinuenza njani kuze kube lomonakalo etsholotsho sasebenza sonke sathumeza ukudla waba lomonakalo ethimanimani sasebenza njalo kwathunyezwa nakathi esilapho edinga beso sihlanganisa amakhanda ethu sifuna ukuthi kuthunyezwe ukudla njalo lokuthi singasalini ezandleni zethu kodwa kube yinto eyenziwa ngesikhanyi phandle ngoba siyakwazi ukuthi abantu laba baphandle badidikelwe yizo labantwana abancane kulabo mama ngakho into esidinga ukuthi abantu basebenze ngesikhanyi phandle kusetshenzwe mashinya ukwenzela ukuthi izimpilo zabantu zihlala kulamabandla ehlukeneyo aqoqa ukudla so sibona ukuthi kungcono ukuthi siletheni wonke umuntu sikwenzeni kuyibe yinto eyini
kahle kahle kuyini elikuqoqayo ukuthi kuyencedisa abantu
sikhangelele ukuthi kube lemvubo sikhangelele ukuthi kube lezigqoko njalo siyakwazi ukuthi omama ngalesi sikhathi bayangena phakathi kwesikhathi esinzima ngakho sikhangelele ukuthi kube lenzuko yezinto ezingakhangela ukusiza omama njalo sikhangelele ukuthi abantwana abancane kudinga impuphu lama-porridge anganikwa abantwana abancane abantwana abezimoto ezezidikelwe imizi yabo bathathele isifuyo bathathele ukudla kwabo ngamanzi njalo besicabanga ukuthi nxa kungayenzakala nxa kunamabandla alamathende ezinye izinto esingazithwala sizihambise khona ngayo kungabe kungaba into engasiza abantu njalo siyakwazi ukuthi uhulumende lawo besengenele ezama ukusebenza into esinyanzeleleyo ukuthi njalo esiyivumayo ukuthi linto ifuna ukuthi abantu basebenze ngokuphangisa ngenxa yokuthi abantu abakhona ngani abaningi abanakuthi abanalini
lo-ke ngumfundisi uSeni Sibanda umkhokeli womanyano weZimbabwe Christian Alliance ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 p.m. kusiya ngo-9 p.m. ntambama kumagagasi awe 909 a.m. lakushortwave 12080 laku-15775 kilohertz ushortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo asiyihluzweni bomama sihlaziya unanzwa kwelanga lokuqakathekisa ezemisakazo emhlabeni jikelele ele World Radio Day. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaye esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. UZulu weMalawi lamhlanje ungene ezitaladini jengisela ifuna wonke amalunga ekomishini elawula ukhetho lwanyakenye eMalawi Electoral Commission ukuthi wonke achiye umsebenzi ngoba engaphathanga kuhle lolu khetho. Amalunga ekhansili yezomvikela enhlanganisweni yamanyamana wamazwe omhlaba eye-United Nations Security Council asevote esekela isinqumo sokuthi kudingwe indlela zokumisa ukulwisana komdeni kwele-Libya. Kuthi-ke umgcinisihlalo webandla lama-Democrats esigabeni se-Iowa khonapha eMelika uTroy Price usechile leso sikhundla ngemva kokuphazanyiswa komsebenzi wokuvota kuma-primary elections kudingwa ozamela ancintise emelelelo bandla ekhethweni lokudinga umongameli lwalonyaka. Uhulumende uthi amakhophono okuthenga impopho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Lokhu kulandela ukusilela kwempopho elizweni jikelele obesokusenza ukubana itholakale kalula emkambo wensitha. Ngomvulo uhulumende ukweze intengo yempopho ngemva kokuhlaba umkhosi olwenziwe ngabasachulayo besithi nxa beyithengisa ngamadola angamashumi amahlanu $50 ezisindo seshumi lamakilograms abatholi inzuzo. Ngambe uhlelo lokuthengisa ngamakoponi lolu luzaphathisa na ekusileleni kwempuphu. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwena endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
into eqhabe ukuthi nganxa ukhulumende ebone into wayifaza singasibuseki ngayo sinokunye kungcono esifana nanto kungasebenza asikufake empilo etafuleni ukwenze into nako ulungiswe kuhambe njalo futhi sinomcabango ukuthi bona into lezi ziyachiyana sigaba ngesigaba awusuze kufana nokwenziwa eHarare naloko kwenziwa lapha koBulawayo kumbe uzenziwa eCholocho kumbe uzenziwa koMrambinda mina lokhu ngikhuluma ngoba lami ngomunye walaba abake bahlala phansi lapha koBulawayo ngathi hayi koBulawayo lapha mina ngibona ngathi imbuku leyo ukuthi ihambe kuhle ifike ebantwini asimele ube lokhu sifake ezitolo ezisedolobheni zani ngoba yizo ezigcina zithipha impuphu igcwale emakethi labana sezithengisa emfikeni omnyama lwaba ukuthi i-black market azihambe seni impuphu lezi emalokishini lapho ezihlala khona ezitolo zenu lapho ezithenga khona kade ngikwazi konona ngiyafika ngingene uthi uma bayamazi uhlala khona apha ephelandaba kumbe eminyela nxawe uthume sebonakala ekuthi efuna ukuthuma le mpuphu ezingu-20 sokuthi hawukanithuma suzamani kodwa nxa uthume ngangena labana ngoba kakwazi ukuthi imuli yakhe vele ulabantwana abahlanu kumbe abayisithupha azithengele umgodla wake empuphu ahambe endlini so ngisiba ngcono niwubono wami lami engiwubonayo esengiwufakile lami ehofisini kaminista wethu lapho koBulawayo uhulumende Bulawayo uwamukele wona lowo mbono yinto esizeyenzakala lapho koBulawayo so hanta kwenti akusho ukuthi uhulumende ngaziyekuseleza ama-coupon so ngikhosi kumele kubanzi khona hanta wona vele soku-cast in stone no umuntu ofaka izinto ngumuntu njengawe ongakwanisa ukubona kuhle kumbe abonele emadizaneni abone okufitshane so kuyaqondiswana kuhle kufake imibono yonke into zihambe ngendlela efaneleyo
ye nantu daba babangwena
aphela nguziba uthi mazeliyalo ukuthi coupon ngiyayisebenza khona nje ule ndlela zokukhuluma ngakho kodwa okukhona madoda yokuthi iZANU-P F le ebusayele sebephelelwe imizamo into zemakhuphoni ezasenzwa ngama-Russian ngama-communist kudala ngama-1930-something sokulethwa ikhuphoni kalilethi mumbu kalilimi mumbu umumbu ulethwa ngomsika ovulekileyo uhulumende kwezanu-P F uzama ukubambabamba zonke izindawo kabayekele lokhu ukuba belokhu bekhontrola izinto senza ama-subsidy kabavula ukufika abantu ngiyanxa ngiphiyathenga umumbu ngiyahamba ngiyethenga umumbu eBotswana kumbe eZambia kumbe impuphu ngibe layo lokhu uba belokhu bekhontrola izinto ungazunika ukhuphoni uyahamba uyelithengisa emsikeni omnyama akuthithi lutho kakungena engqondweni yabantu bezanu-P F ukuthi ukukhontrola ukuba ubamba ubopha umsika ngesitrobhu akuncedi lutho akulibethi ukudla ikhuphon vele yinto yokuthi alilungisi mumbu liyathatha nje umuntu ayelithengisele omunye umuntu hatshi sokuthengisela ukuthi abantu bezanu sebephelelwe imizamo lapho madoda
babachuma yakhuluma lapha umnumzana ngwenya uthi hayi abantu bezanu sebephelelwe imbono
usela wenkosi yabona ucurile yabona izanu iyayizonda kakhulu andi aba then kuhle ngoba kwesikhathi bayazinoleja bethi hayi izanu yethenze lokho kwesikhathi bethi hayi uhulumende ibe separate but nxa sokukuhle bafuna bethi hayi uhulumente uzimele yedwa nxa kukubethi
hayiyenze
lokho anyway yinto engikuthile kona ngathi hayi asikuthi ngibeta yikuphelelwa ngikubonisana ngoba nto yabona abanye abantu abafisa imibono nale ngamasivu sevensi abanjengami layo usitshela kwesikhathi asikwazi nokuthi basupporta mie khona phana phakani nokuthi wena wayi befake khona kwana sikwazi enxa ngumuntu vele ofuna ukulimaza uhulumende yena ephakathi kwafana ngoba ekwazi ukubamba ihofisi ethize ndawo ngendawo asibiseni imibono yethu nxa ikhuphoni siwenda lisebenzele sinhle ukuthi hayi lisebenze lapho lisebenza khona hayi abantu bavunta kuyasebenza kusebenze ukuhle kunjiyano ngeprice ukusubsidiza babasiyela vele kuyafunakala uhulumende wonke amazwe wonke jikelele uvele nje umsebenzi ikhona okuthi nxa sokuwoma kumele abuye azosubsidizela abantu bakhe ngoba vela ntini usebenza ngemali evele ebantwini yona lana kuthiwa ngama-taxis uhulumende olalelayo kakhulu angaze mona uhulumende olalelayo nyelo njengoprezident wethu umdala wami uyalalela lokaowenzaisayo ngikhuluma sokusathe uyabe lapho ezolalela abantu balapha emathebeleleni into engayenzakali kudala sesilobaba wasishiya bamgalo wayengathanda ukubuya kakhulu lapha koBulawayo but lo wethu lo hawu hlale efikile njalo nje lapha koBulawayo azalale le stadhouse sesikwazi ukuthi istadhouse uyalala lapha sibile efuna uzelalela abantu bangabo emathebeleni so asimtsheleni asibatsheleni abakuhulumende abathethe akulani le khadi yephati akulani lani kulani lokuthi wena uyisakhamuzi sesigaba esithize nxa ngiwephumula ingafikela ephumula isikokhava siyiwonte nathi impuphu ibuyile aso izivume njenge sihlale nje phumula ithi uthi bona ama roles esiye muva sithatha esihamba but nice town lapha bayafika banobona ama roles sithatha futhi esiyikhipha ku backdoor ngale ungababuza ukuthi hayi thina mzakwe ni shop ethi ze esemgamini sihamba kwe shop ethi emagwegwe uyaphilela phela la iphawu but nice ifike emagwegwe sithi hayi hayi but imbono ethi ze emagwegwe ngikuthenga yithi abahlali balapha emagwegwe and then that's another way ekubamba I corruption lokuthi wena impuku itholakale ebantwini bonke so singaphe ngihlale ngokuzonda ngesizweni izani bese so much vele konke ekwenzayo vele awusaboni into enhle ngayo akula asifiki indawo sinye kanjalo
ungasigqibela mnumzana ngwena
ye mina ngithi mina ngiyalokhe ngichasisa ukuthi impuphu yayikhona izani PF uhulumende wezani PF engakakhulumi ngokusubsidizer bakho ukuthi nje bese subsidizer yahle yanyamalala ukuthi ukuthi kuyahambelana lamapolisi akhona athi umfika kavuleke abantu bathenga umumba lapha abazuya khona balungisa impuphu yabo bathenga impuphu laba bafuna khona abantu ngabe computer yehla
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe endawonye lesiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma bexoxa lapho lo Chris Gande owe Studio 7
Chilani mina
Maphimbo amnandi ngempela asekhona amachichi iso isihloko sengoma leyi siphiwa iliqembo lembube iLet Speak Black Mambazo walikhokhela ngempela leli qembo okwamashabalala asithi kalale ngokuthula singakagqibike uhlelo lwethu lalamhlanje wathi sikhangele ebezikhokhela lamhlanje kuZulu weZimbabwe umanyela lamanye amazwi womhlaba ikunanzeni ilanga lokuqakathakisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano wokubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula kwezinye indawo zeBhinga uhulumende uthi amakopo nokuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi lingayikhatshana iLife Talk iza khona manje. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.